Endabeni zethu lamhlanje umthetho ndaba we High Court unquma ukuba usikomitsho wamapolisa uMnumzana Augustine Chihuri kanye logatsha lwendaba zasekhaya ukuthi luhlawule abantu abawela ingozi yokudabuka kwedamu eChingwizi ngokuhlukuluzwa kanye la ngokubotshwa abakwenziwayo. Ukuthi ke abeZimbabwe abaqhubeka bebalekela kwele Botswana ngobuningi besiyadinga indlela ezingcono zokuziphilisa. Kodwa sebethola ukubana iHaberon ingayisiyo Kenani abakade beyicabanga ngoba sebezithola bexotshanisana lamapholisa njalo njalo. Kwezemidlalo, imidlalo yenguqu eligi ye-PSL iyahlaba ikhefu ngalimpela viki njengoba amaqembu amela amazwe emidlalweni wenguqu eyabe ephatheke kumncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyadlala e-Africa Cup of Nations kanye le-Euro 2016. Nasikati sinye, imidlalo ye-African Games iqala lamhlanje e-Congo Brazzaville, eleZimbabwe limelwa liqembu lama-Under 23 elama Young Warriors. Lingakhohlwa uhlelo Live Talk, lapho esihlaziya ngokukhulunywe umkhokheli we-MDCT ukuthi abantu makhaza bona benzani ukuguqula umumo abakuwo eZimbabwe kulokumelela ukukhokhelelwa ngamabandla ezombusazwe aphikisayo.